inyathelo eliqondileyo sibili ngoba uhulumende kazinakeli njalo kasihluphi ngendaba labodokotela ngoba abantu esibhedlela bayafa kathesi. Ungahamba eParamenate wakathesi uyafica vele izigulane zidikeka ngoba kulabodokotela abaphezulu njalo kuluka kulo mluko wokuthi zisela vele kuivini lasemotar akula muntu o-athendayo. So yinto nje akumele babayenze ngamaviki ambalwa adlulileyo. So i-process esi-overdue leyo eyokuthi bahambe bamatshe baye ephalamenti bayafaka izikhalazi zabo. Lokho kokuthiwa uhulumende uyabaqesha umsebenzi ayisiyo solution ngoba khathesi nje sina yithi esesifayo, yithi esilezihlobo ezidikekayo njalo esilezihlobo ezigulayo. So uhulumende yena lokhu akwenzayo okwe-silent genocide thina sithi hhayi asisakufuni asisakuvumeli. So odokotela nje nomqondo olungileyo lo abasebewuthathayo ukuthi bamatshe beqonda besiya ephalamenti.
Ubona amapolisa ebavumela yini kumbe sizabona kusiba lokubotshwa kwabanye lokuhlukuluzwa?
Ukuvunyelwa kwabo namapolisa kuzahlupha njengoba singakhumbula ngesikhathi laphana beqalisa ukufuna ukumatha ukuthi bayafaka imali yabo bavinjwa ngamapolisa kwase kukhanya kuthathwa ababili kumbe abathathi bekutshwatelwa ukuthi uhambisana encwadini. So ngikhangelele ukuthi amapholisa vele kingihlala yenza njengemijwayele yabo azabavimba njalo emgwaqweni njalo azabafuna ukubayithisela kanye nokubahlukumeza. Kodwa sonke siyazi ukuthi odokotela bethu nje balesibindi njalo bazimisele ukuthi udaba lwabo lizwakale njalo lize lifike nasephalamenti. So sizokhangelela nje ukuthi kuzakuba nje amapholisa azakwenza njani ngoba kuyake sekungani ngumdlalo lo abawuthi ngokwesilungu yi-cat and mouse.
Ubona uhulumende thatha amanyathelo okulungisisa izikhalazo zabo yini ngemva kokutshengisela lokhu kumbe sizaqhubeka sibona nje kungela lutho olwenzakalayo?
Hayi, sonke siyazi nje ukuthi uhulumende lo kalani nje nozulu kumbe nabodokotela nezikhalazo zabo. So akula lukhe silukhangelelayo oluzayenza ngohulumende. Kodwa into esiyaziyo nje ngokuthi uhulumende uzayenza le abayithi ngemihlubi yi-lip service yokufuna nje ukubathabisa nje njengoba sekukhanya ngani kunamanye nje amakampani kanye nabasomabhizimu abazimiseleleyo ukuthi bangenelele leyo daba befake labo izimali zabo. Kodwa yena uhulumende nje kalani lakho njalo kakuhluphi. Singakhumbula nje umlayezelo owakhulunywayo ngu-vice president esanda kubuya vele e-China ukuthi wayethothoza indaba yokudemonstrate esithi li-strike lubani ukuyelana emsebenzini. Njalo singakhumbula ngomnyaka ophelileyo onesi labo be-strike futhi wasuka lapho wabaxotsha umsebenzi.